uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. So ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikholwa ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. So ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War, ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khonangale. So ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu kazana khona, njengoba ngitshile ukuthi baningi abangasoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthini. Kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi, bancitshe ukudla, bancitshwa amanzi, lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe lizasukuma lithi asambeni sihle silwe sonke khona lapha. Manje la i-America isivele isithile ngoba yona ihambe phambi. So asazi ke khonapho baba, mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.